ngikhangela imopho ngendlela elingayo kathesi ngibona ingani kayisayahlukananga kakhulu nomthetho wephosa lo obuvele ukhona. Kodwa into kumele siyinazele kubana ukuze kube njalo yikuthi last week ephalamende ama-members of parliament ye-MDC aphikisana layo kakhulu imopha bakhipha okunye okuningi okubi okade kukumopha okade kusedlula lokhu okade kukuphosa. So ngawunika umzekeliso ngithi bebefuna ukufaka okuthiwa yi-cordon ukuthi ipholisa liyafika anywhere iphonge ukuthi i-area lay is now a-cordon. I-area lay zingasho ukuthi inganani njalo kwenziwa njani. Abakhumbulayo kudala ngezikhathi zikegugurawundi mina engingumfana omncane ngaleso sikhathi kwakule nto kuthiwa yi-curfew. So besebezama ukuletha i-curfew ukuthi iphenduke besebenzisa imopha. So siphikisane lakho kakhulu uminister of justice wagcina evumile ukuthi kukhitshwe ngokunye okulutshwana okade kukhona okunye lokusithi khona nxa ungaba ngomunye wabaphathekayo ukuthi lilungiselele idemo okuthiwa ngukhonvina bekusithi nxa kuleyo demo kungenzakala anything lanxa lokho kungaphathelananga lawe bekuthiwa uyabotshwa njalo uphathelwe lempahla yakho. So ibingumthetho omubi kakhulu kodwa kwakathesi ngenxa yokuthi inika amapholisa amandla ukubana ayale ukuthi abantu bademonstrate mhlawumbe bahlangane imopho sibona engilokhu ngumthetho omubi ngenxa yokuthi yalisa abantu ukuthi benze lokho abakuvunyelwa yi-constitution kungamalungelo abo awakudemonstrata nokuhlangana bekwenza ngokuthula.
Kukhona yini ongathi wena kumele kuguqulwe ukuze kuhambelane nesisekelo sombuso elini?
Umthetho lo nayibona ngazane ukuze kuhambelane nesisekelo sombuso kumele wesulwe wonke kalisele kutsha ekutheni sibone ukuthi amapholisa nxa abantu bezademonstrata kumele amapholisa aziswe hathi ukuthi amapholisa aphe imvumo yokuthi uhlangane nabanye abantu. Liyakulanzela ukuthi kubona ngapha emakhaya nxa lingahlangana lingu-15 lilungisa okunye okwemakhaya khona ngapho kuyabe sekuthiwa kumele ukuthi ngabe linike inotice nxa lingasaphanga inotice selingabantu okumele babotshwe.